Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumfumfu 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
iZANU-PF ibone kubana iyadliwa ematopo ku ward 4 lokuthi iyadliwa ke insiza ku ward 2 yikho sebesebenzisa ke violence.
Ibandla le-Triple C lithi amalunga alo athaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi bakaform 4 abalobe umhloliso wezamanani OMS upepa 1 ekuseni namuhla abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokulova.
Kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani, hhayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu.
Abasinda kumbhuqazo wegugurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yamasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalumbhuqazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C lithi amalunga alo athaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eyinsiza izolo alimele kakubi njalo amanye ahanjiswe ezibhedlela. Abalimeleyo bagoqela umeli wakobulawayo edale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa. Udlakela lolu lulandela ukuhlaselwa njalo kwabasekeli be-Triple C ematobo ngesonto. Ibandla leli lithi uTofa utshaywe wathathelwa isikhwama esilemali kwathi imota yakhe yabulawa amafastela njalo yathelwa inhlabathi ku-engine. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi yilo elidalelo ludlakela njalo litshele amapholisa ukuthi abasekeli balo labo batshayiwe ngamalunga e-Triple C. Udlakela lolu lwenza kananje phambilini kokhetho lwamakhansila eyinsiza lasematobo ngempelasonto olwamabhayi elections. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezigoqela iZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Lawyers for Human Rights zisole kakhulu iZANU-PF phezu kwalolu dlakela. IZimbabwe Election Support Network layo ilusolile lolu dlame yaxwayisa amabandla omabili ukuthi yakhulumisane. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Gift Osterlosi Siziva yena othi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwangempela sonto kungelani lalolu dlakela.
Into esiyibonayo kubana ke iZANU-PF ibone kubana iyadliwa ke ematopo ku-ward 2 yabona futhi ku-ward 4 lokuthi iyadliwa ke insiza kuwa 2 yikho sebesebenzisa ke i-violence befuna ukulimaza abantu. Honorable Tofa utshayiwe nyabona libonile ke izithombe esizifakileyo kumphakathi ulimele ezinyaweni ulimele njalo ke lasemakhaleni batshayiwe ontando balinyazwa ke ukansila wethu walinyazwa okuyinto ke esingayithathi ke ngendlela encinyane ngenxa yokubana ke wonke umuntu ulelungelo lokukhampena njalo lokungena kukhetho. Akufanelanga ukuthi ke silungise ke izinto zonke esebenzisa udlame lodlakela So abanye basesibhedlela njalo abanye basezindlini abanye lokho besazama ukubana ke bekwanisa ukuba sendaweni ezisafe ngenxa yokubana ke insiza isithenwe into yeterazone ngezanu PF.
Abizanu PF bamangale emapoliseni ukuthi ilabo batshayiwe njalo bathi batshayiwe ngabasekeli bebandla lenu. Yebo likwenzile lokho yini?
Emapoliseni bahamba ngenxa yokubana ikwenza kwabantu bezanu ukubana bekhambe emapoliseni beyireport ukubana bona ama-victim. Whereas everyone knows ukuthi iZanu PF since the birth of this country sathola ukukhululeka 1980 kodwa kulokhu besebenzisa i-violence babulala abantu bakithi ngesikhathi se-Gugrawuni sebephendukile njalo namuhla befuna ukusebenzisa udlakela lokubulala abantu lokwethusela abantu. Kodwa thina njenge-generation entsha sonto esayivumela ukubana iZanu PF iphenduke izame ukusebenzisa i-violence against our people. So sizenza konke sikwenza ukubana sizivikelele ukubana kungabi-ke lodlame lodlakela wonke umuntu ozawenza i-violence kakhulu siyaphambili sababamba sibahambise emapoliseni ukubana-ke beyenza umsebenzi nxa yokubana ematopo amapholisa athi alamoto. So sizabancedisa amapholisa ukubana wonke umuntu o-involved kwiindaba ze-political violence ebe-held to account.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Into ezakalayo le iyodlakela ivela unfortunately into ohambela ngasikhwami nje njengabantu abansundu abantu abakhululwa ebugqilini bamakhiwasaba lozibusi. Kuyadanisa kakhulu ukuthi uthole ukuthi nawo kulabantu abalobo senza ipolitics ezokuhlephana nokulimazana lento ezinjalo. Akumelanga kube nomuntu olahlekelwa yimpilo yakhe kumbe olimala umzimba wakhe ngenxa yokuthi bona ubone ngenye indlela kwipolitics wenza ngeZanu PF kumbe ngeCCC kumbe any other amabandla angabi ekhona. So into edanisa yikhona ukuthi bona into lezi ziyatholakala fose sezitholakala endaweni zonke ngoba abanye banasuna umuntu Zanu PF ile-violence kodwa mina ngiyakutshela ukuthi bona akusikho ukuthi njalo into le ikhona endaweni zonke ndingasiyikhuze endaweni zonke. Mina lokhu ngikhuluma ngoba ngingakubona sisenza ama-by-elections lapha awenjube senza ukansela awenjube ama-by-elections satshayelwa abantu bethu babala kulabo gogo abangu-2 nabanye amajaha abangu-3 abatshayayo abanye bagcina sebesesibhedlela e-UBHR yethiwe betshayela ukuthi indaba begqoke ama-t-shirt awenzani phezu behamba bekhankasa bekhankasela ukansela. So kuyatholakala vele ukuthi ungahamba kuma-strongholds ama-certain party ungakuthola khonokho. So kuqakathekile na thina abalandeli bethu sikhulume nabo ukuthi hayi nxa lingena kuma-strongholds abantu lingangeni that arrogance ezathini idalela khonokho ukuthi wona kube ne-confrontation abantu besigcine ne-chance.
Yebo lithi amalunga enu achayiwe lawo ngabe-CCC insiza lasematobo kodwa bayakulandula be-CCC bathi akulanto enjalo eyenzakeleyo. Bapha lobufakazi bathi kule mota elempawu zenu kuvidiyo ephuma sobala eveza ukuthi ngabasekeli beZanu PF abaqalela oludlakela.
Ungazibuza khona abantu rayithi ividiyo lapa bayikhiphile yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kokudutshulwa khona yindaba bengatshengisi ividiyo lapha kukhitshwe ngama labana izigqoko behlala begqoke amabra kodwa bekhiphe ividiyo yemota nje ebizidrayivela izisomele imota thina wathi ikhonisi yangaphi ngokutheni.
Umnumzana Joseph Chuma ulilunga leZanu PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Kulahove.
Kuyatshengisa ukuthi loba silohulumende omutsha inhlupho esihlala silazo uma sesisondelela isikhathi sama-elections lokho kuluhlupho esiba lalo nalamuhla. Loko uhulumende sowatshintsha kodwa uhlupho lwedlame phakathi kwamaqembu e-politics lokho luqhubekela phambili. Imithetho ikhona, ama-structures kumbe singathi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Electoral Commission, konke kukhona okumele kube yikho kufikela, konke la mapholisa kukhona kodwa ngesesinye izizathu esingazaziyo konke lokhu akusebenzi. Yikho silokhu sibona kuqhubeka lolu dlame.
AbeZanu labo babikele amapholisa bamangalile emapholiseni ukuthi batshayiwe. Ngokubona kwakho udlakela lolu lungaba luvela kunxa zombili ngempela yini kumbe bakhona nje abathi labo batshayiwe bevala?
Kunzima ukwazi ngoba ukuqala kasikho lapho kwenzakele besingekho lapho kwenzakele khona sesikhuluma nje sibona ama video sesikhuluma nje sibona ama picture kodwa iqiniso sibili kasingeke silazi ngokubona izinto zonezo ezingakhiphi konke kumbe ezingakhiphi lonke iqiniso ngakho ke uma sesikhangela kodwa sikhangela siya emuva sizathola ukuthi kwakukhona isikhathi lapho amalunga eqembu ufuna elezana uPF babegqoka njengamalunga eMDC behambe beyenza udlame kumbe behambe bephula umthetho begqoke lezo skipper begqoke lawo ma-uniform ngakho ke kule possibility kumbe kungenzeka ukuthi lalamuhla into efanayo ngakho angilaliqiniso angikwazi
umnumzana kulawobe ligqwetha isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basaphenya ukuthi kahle kahle kwenzakaleni kuzehlakalo zombili Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi bakaform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-maths paper 1 ekuseni namuhla bevele sebethole leli phepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba ngokunjalo lolu gatsha luthi amapholisa asephenya ukuthi kwenzakale njani lokhu Izimseke ithi bakhona abafundi asebebanjiwe abafinyelelele liphepha phambilini kwalomhloliso. Ixwayise njalo abafundi kanye lozulu jikelele ukuthi bengalokothi bathumelane amaphepha emihloliso atholakale ngudlu ngoba lokho kungaphandle komthetho. Abasinda kumbuqazo wegugurawundi eMidlands lasezigabeni zeMathebeleland zombili isebesole umongameli yemasoni Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhumisana umlotha phezu kwalolu daba besithi kudingakala umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations ngoba ezinye inkokheli zomdabu ezigoqela izinduna zazisetshenziswa nguhulumende ukuhlukuluza abantu ngesikhathi salumbhuqazwe kubika u-Anastasia Ndlovu
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule ugwalo olujulileyo olulotshwe nguhulumende wakhe olunika izinduna amandla okukhuluma lozulu ngombhuqazo wegugurawundi. Umnangagwa wethule lolu gwalo izolo esigodlweni sikamongameli kobulawayo lapho achasise kabanzi ngenyathelo lakhe lokusebenzisa inkokheli zomdabu.
Some great conservations have come to you. The Ukraine issue and the political weapons which they deploy in the regions of Matabeleland and the Midlands in order to gain
Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi udaba lolu kumele lulungisiswe ngendlela engasoze ithanyelele izibi ngaphansi kwesigcaba ngoba uMnangagwa lezinye zezinduna ezinikwa lawo mandla okukhulumisana lozulu zilezandla ezingcolileyo eligcwele igazi lalabo ababulawa ngegugurawundi. UMnumzana Efincube ingcwethi elwela amalungelo oluntu ngomunye wabalombono munye.
Udaba lwegugurawundi kumele lulungiswe ngendlela ezimeleyo ngendlela ezakwenza ukuthi kuvele konke okwenzakalayo kumele kulungiswe kuhanjiswana lezinto okwavunyelana ngazo emhlabeni esithi international best practices ukuthi udaba lombhuqazwe vele lulungiswa njani hayi ngendlela entsha engayindawo okudlalwa ngabantu kumele kulungiswe ngendlela ezaletha into yonke abantu abayikhangeleleyo ezaveza kahle kamhlophe ukuthi ubani wenzani ngapi lokuthi umonakalo wabangakanani kulungiswe futhi konke okonakalayo ngendlela efaneleyo hayi ngendlela yokuthanyelela izibi ngaphansi kwekhapethi njengakho.
Unkosikazi Cora Ndebele owasinda kumbhuqazo weGugurahundi uthi kuncwele ukusebenza kwenkokheli zomdabu ngoba beyingxenye kahulumende.
Izinduna zemathebele le the part of Midli zikahle zisebenze udaba lweGugurahundi ngoba ziphuma ezigabeni okulabantu we-affected kodwa kulo mhlangothi zizisebenzi zikahulumende they are partly compromised. Kuba nzima ukuthatha inyathelo lingahambisani lohulumende. Ngalokhu izinduna ukahlokwana singalusebenzi lodwa lokudaba kube lema-activist nezinhlanganiso lama-churches.
Unkosikazi Patricia Chabalala owasila kumbhuqazwe weGugurahundi oselwela amalungelo oluntu uthi umongameli usuke waphosisa ngokusebenzisa induna kuphela ethiya amakhehla ababona lumbhuqazwe usenzakala phambi kwamehlo abo.
Nambona ukuthi hayi akuqondanga sikulokho akwenziwe ukuthi kube ngokwakhe lezinduna kulabantu abafelwayo abahlukuluzwa iGugurahundi. Funa zele zizinduna vele azange zikubone khonoko azilamuli ezadutshwayo iGugurahundi. So nambona ngani kuyikuganga nje kuyinto kwangkhona kulokuganga phakathi kule nsitha kule nto efihlakalayo phakathi usesebenzisa abantwana lapha ngoba ungabona induna ezikhona kathi singabantwana abancane.
Isakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo uthi inyathela likamongameli ngelomuntu osephelelwe ngumphako usebalekela indaba esebenzisa izinduna.
This issue requires an international tribunal, a committee that is going to give a judgment, a fair, njengaleyana eyayenzwa eKenya, umkhokheli weKenya, uRuto William Ruto, was prosecuted, watholakala ukuthi u-innocent. So lokho ukuthi umuntu ubalekela indaba eyiyo ebuya ezocatsha ngama-traditional leaders is an exercise in futility.
Ekhuluma emhlanganweni wezolo umkhokheli wezinduna ezweni umnumzana Fortune Charumbira uchaze ukuba kunendlela asebephume lazo zokukhulumisana lezakhamizi ezasila kumbhuqazo weGugurahundi abazethule kumongameli. Inkokheli zomdabu esithe sazithinta zichaze ukuba aziphiwanga amandla okukhuluma lentatheli zindaba bazathi sebesaziswa ukuba ngubani olemvumo yokukhuluma. Umongameli Mnangagwa uthi udinga ukuphutsha udaba lombhuqazwe weGugurahundi kodwa iningi kuhlanganisa lezinye inkokheli zomdabu azivumelani lendlela aphatha ngayo lolu hlelo bethi kumele kungenele inhlanganiso zamazwe womhlaba ezinjenge-United Nations lezinye ingatsha ezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 iwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapolisa kanye labahlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotsha zeZimbabwe eziyisithupha ezibaleke ejele leGrahamstown e-Eastern Cape emadabuka kusa namuhla. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokusho kombiko wethulwe luhlangothi lwezamajele kwele South Africa, kufohle izigangi ezisikhombisa oyisizalwane sakwele South Africa esisodwa lezi Zimbabwe ezisithupha. Abayisikhombisa laba bagoqela uNamo Muyambo, uFrancis Chito, Taimo Chauke, Lubuyo September, Abraham Moyane, Simba Masinge, loBonet Kwarile. Isikhulume sogatsha lwezemajele umnumzana Singabakho Nxumalo utshele bezindaba ukuthi sebesungule umkhankaso wokubamba abayisikhombisa laba phakathi kwamahola angamashumi ayisikhombisa lambili 72 hours.
Our call to the public is to say when you spot the seven, kindly contact the nearest police station as apprehending them may be too risky as we consider them to be extremely dangerous.
Uthinengi lezibotshwa lezi zabotshelwa ukuzingela obhejane kanti phakathi kwabo ukhona olecala lokudlungula ukubulala lokuzama kubulala. Uxwayisa uZulu ukuthi abike lamapholisa angalokothi ukuzama kubamba abayisikhombisa laba ngoba beyingozi. umnumzana Nxumalo uthi esinye sesebenzi zaleli jele sibone madaba kakusa ukuthi sekule fastela elivuliweyo kwase kutholakala ukuthi abesikhombisa laba begqile babaleka. Ukuvela kwalimbiko sekulethe inkulumo eziningi ezizalwane seZimbabwe ezidala amacala kwele South Africa. Bakhona abasola kakhulu lokhu besithi yikho okudala inzondo yabantu beZimbabwe. Okhokela inhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi lokhu yibufakazi bento abahlala beyitsho ukuthi iningi lalabo abaselizweni ngokungekho emthethweni balande khona ukuzogama.
Mani awuvuke upapa amuvuke emaqandeni sisenkingeni sizalele yinja endlini labantu abezanga ngokuhle la izweni lethu bazomosha bazodestroy.
Kodwa ngesizalwane seZimbabwe umnumzana Save Moyo uthi akufanelanga ukuthi izibotshwa zeZimbabwe zibandlululwe okwedlula ezinye.
Akwetanga abantu beZimbabwe kuphela kodwa kweqe wonke umuntu oyingozi. Bato sekuyikho ukuqina ukuthi abantu beZimbabwe abayingozi bayeqile. But esikufisa ukuthi babanjwe bonke babuyiselwe ejele ngoba bephule umthetho.
Ukuphatheka kwezalwane seZimbabwe kudalela amacala kule South Africa. Ludaba mlonyeni oseluvamise ukuqala udlakela lokucwasana ngobuzwe. Amaqembu abalisa ele Operation Dudula sekukudala ixwayisa uhulumende ngokuthi akuxutshwe bonke abokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni ukuze kongiwe imisebenzi kuphinde kwehliswe ukudalwa kwamacala. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika uthi uzabona ukuba iziqondiso zezijeziso zenotho ezetheswa ele Iran ziyalandelwa ngokugcweleyo ngemva kokubonakala kwele Russia lisebenzisa ama-drones alungiswe kwele Iran ekuhlaseleni ele Ukraine. Kodwa ele Iran liyakulandula ukuthi yilo elithengisela ele Russia lawa ma-drones. Elen umeli weMelika kwele Mexico umnumzana Ken Salazar uvika ukuba izizalwane zeVenezuela ezizama ukuchapha umngcele zingena kwele Melika ngenyawo kumbe ngezimota zizaphindiselwa emuva. Phansi kwesivumelwano esenziwa iMelika leMexico kuzavunyelwa izizalwane zakwele Venezuela ezizinkulungwane ezingaphezu kwamashumi amabili 24,000 nxa zingena kwele Melika ngendizamtshina kuphela hathi ngenyawo kumbe ngezimota njalo zilobufakazi bokuthi kulabantu abazazincedisa sezihlala eMelika ama-sponsors. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo esithethwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esokukhuphula isilinganiso somthelo wemali yokweboleka i-interest rate asisoze silethe umahluko kwezenotho. Kubika ubathabile Masuku.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathi ntambo wokuthuthukiswa komnotho umnumzana Mthuli Ncube ethule umbiko ethi imbadalo yemali yokubonekwa ayisoze yehle izaqhubeka ikusilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini i-200% ngenhloso yokwehlisa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Stevenson Dlamini ocubungula ezomnotho njalo efundisa ekolitshini eliphezulu lakobulawayo ele National University of Science and Technology uthi ukukhwezwa komthelo ozalwa izikwelede i-interest rate kuyancedisa ukuthi kungabi lokukhuphuka kwentengo mahlayana.
Intengo yokweboleka imali kubeka ibekwe okusho i-200%. Injongo yalokhu yikubana ujonge ukuthi alwise ukukhwela kwentengo yempahla singashini. Kwamukelekile nje kuvamile kuzifundo ezikhakelane lokugcinakala komnotho welizwe kubana ilizwe lithe lahlangana lokukhuphuka kwentengo yempahla. Okubalulekileyo kubana kwehliswe izinga ingathi inani lemali esebantwini nje.
Umnum Mnumzana Thabo Ndlovu, enye njalo ingcweti kwezomnotho, uthi ukukhuphuka kwentengo yezinto kumele kwehle ngoba kuyabe kungela mali eningi ebhodayo.
Ukukhweza ama interest rates kuzayenza ukuthi theoretically kuyayenza ukuthi abantu bengaboleki izimali, ngoba ukuboleka izimali kuyabe kudura unless ma kulama project esingathi khona avisa ama returns are very high, kusho ukuthi khona i-inflation is supposed to come down because abantu bayabe bengasela mali to spend.
Unkosikazi Sanele Mvundla oqhuba izifundo ezomnotho uthi kuzabe kulokhe kufana kumnyaka ozayo ngoba amakampani engela mali yokuthi balungise impahla eza kuyathengiswa phandle kwelizwe.
Esikunanzelelayo ukuthi khona xa intengo le iphezulu kusho ukuthi vele amakhampani asoke enelise ukubolekana imali, azabe e-discouraged ukuthi aboleke imali. Xa kunjalo ke asikhangelelanga ukuthi khona kube le production elizweni ngoba kanti amakhampani azaproducer njani imali beyithethe ngaphi. So akula mahluko omkhulu esingawukhangelela kumnyaka ozayo ngoba one kuyabe kungela production. So okusho ukuthi i-production iyethuthukisa umnotho welizwe. Xa kungela production so asingeke sikhangelele ukuthi khona kube le kuko iyakhanya kumnyaka ozayo ngoba kuyabe kungela production elizweni.
Umphathintambo wezokuthuthukisa ezomnotho umnumzana Mthuli Ncube ukhiphe umbiko othi isilinganiso somthelo ozalwa imali yokubolekwa ayisoze yehle, izaqhubeka ikumakhulu amabili ekhulwini i-200%. Abahlaziya ezomnotho bathi ukukhutshulwa kwembadalo yokuboleka imali kujonge ukuba kwehliswe imali esetshenziswa nguZulu kanye lokuwa kwemali yakwele Zimbabwe nxa kuqathaniswa leya kwamanye amazwe. Nxa imbadalo yokweboleka imali iphansi, indlela amabhizimusi aboleka ngayo imali iyaqansa kakhulu esiyathenga imali yakwamanye amazwe. Okunye njalo okukhutshuliweyo, nxa sikhangele iziqondiso zokusetshenziswa kwemali, i-fiscal policy ekhona yimithelo e-tax. Lokhu kujonge ukuthi uhulumende athole imali yokusebenzisa khonapha elizweni ukuze engaze aboleke imali yakwamanye amazwe. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende wakwele Zimbabwe kakabi le mvumo yokuboleka kunhlanganiso ezifana lezomhlaba o-International Monetary Fund, IMF, i-World Bank lezinye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kwezifundi zemakolishini ngesikhathi zizama ukwethula izikhalazo zazo zikhonona ngokukhwezwa kwempadalo yemfundo njengalokho kwenzakale ekolishini leGreat Zimbabwe elisemaswingo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo atshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF insiza izolo alimele kakubi njalo amanye awo ahanjiswe ezibhedlela. Ugatsha olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi kulabafundi abenza uform 4 abalobe umhloliso wezamanani owe-Maths Paper 1. Ekuseni lamhlanje abatholele liphepha ngudlu babona imibuzo phambilini kokuloba. Abasinda kumbuqazwe wekukurawundi eMidlands laseMathebeleland basola umongameli yeMason Mnangagwa ngokusebenzisa inkokheli zomdabu kuhlelo lokukhomisana umlotha phezu kwalumbuqazwe. Kanti ke amapholisa kanye labohlangothi lwezamajele kwele South Africa bathi baphakathi kokuthungatha izibotshwa zeZimbabwe ezivaleke ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.